ngeze ke ngikonfirme ukuthi ngamapolisa amapolisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapolisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona le ndlini kwezikhalithole zibhake phandle. Nxa ngifika ngensondela kizobangena abantu abakhona abahambi. So ngokunakana kwethu sacabanga ukuthi ngabantu be-intelligent saqala uku-engage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasincedisi esikuthola ngabantu be-intelligence engakwaziyo ukuthi i-military intelligence kumbe i-CIO yona ngokwayo. Namuhla e-ofisini ye-foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama-Hilux ama-Twincab angela ama-number plate abebhalile phandle kwegate. So namuhla ngikhuluma so abantu be-foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika e-ofisini bathole kule moto ezinjalo bahle baphenduke lenkhaya.
Lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa?
Emapholiseni kwenzeka sikayenza i-report ngezizathu ezithize. Okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini. So kumele sichaze ukuthi sihlala ngapho ngoba sesisonke sesisukile ngekhaya kuphela umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinye. So amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapho. Okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa angenelisa ukusivikela. Noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuluma lo-minister of state uJudy Nqube was advised ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje asiphonge ukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi asiphathisa njani. Kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa.